Kodwa izakhamuzi kazuthakazeleli umthetho lo, zisithi iCouncil isanda kukhuphula umthelo wokubutha izibi owamanzi lokunye isilinganiso sokufika phose inkulungwane ekhulwini i-700%. Loba kunjalo, iziphathamandla zeCouncil zithi umthetho lo uza kwenza kube lula ukuthi abantu babhadale izikwelede abazaziyo ngendlela ebalulekileyo. UCouncil Sikhululekile Moyo uthi umthetho wezikwelede lo wenzelwe ukuthuthukisa idolobho lakoBulawayo.
Sizakhuluma nge-credit policy. Iyananzelela ukuthi abantu asebekhulile aba-above 70 ukuthi iyabaphungulela imali yerenti ngoba inanzelela ukuthi abantu labana banjani abasasebenzi. Njalo iyananzelela abantwana abazintandane abathiwe ngabazali ukuthi iyabakhangela incedise ukuthi bakhitshelwe i-half yama-rate abo. Iyananzelela njalo abagogekileyo. Ibuye incedise ukuthi iCouncil iyanelise ukuthola izimali zama rate kuzakhamuzi ngendlela yokuthi iyabe ikhuthaza yona yodwa ipolisi yona le. Ngibona ngani ipolisi encedisa ukuthuthuka kwaBulawayo.
UNkosikazi Sikhangele Njowu unobhala kuCouncil yakoBulawayo uthi abantu babhadala nzima imithelo yeCouncil ngenxa yokugugudeka komnotho, ngakho ke umthetho lo uzabanceda kakhulu.
Sathe sihlupho olukhulu ngolwezimali izakhamizi basibhadali and naso sikusikhathi sokuthi imali yethu iphela amandla nsuku zonke. Izikwelede nxazihlala isikhathi eside zenza kube nzima ukwenza inhlelo zonke esiyabe sizihlelile njengoBulawayo. Olunye udlubo olukhulu khathesi ngolwamanzi. Siyacela ukuthi izakhamizi zizame ukulondolozana lawa malutshwane esilayo.
Omunye wezakhamizi zakoBulawayo u-Elderman Ephraim Ncube uthi abantu kabasoze babhadale izikwelede ngoba abaningi kabalamsebenzi.
Kule mbuso enjengokuthi khona abantu abadala kujese imali entsha kumbe irenti entsha, bona bangabhadala ihafu ihafu ibhadale i-City Council. Mbone ngane ebantwini abadala kuzidima kakhulu. Ngoba nxa sisho abantwana abadala, kasisho abantu abadala kuphela. Amanye bakhulile bayizilimi, amanye bevele akula lutho abangalwenza vele. Labantwana bakhathesi, I'm sorry to say this, abantwana bakhathesi bangahamba batholobela kumbe kuwe goli khona kababuyi. Right, umuntu omdala ufele endlini kulana zafe.
Kulabanye abasole umthetho kaCouncil besithi kunendawo lapho umthetho oxega khona onjengakuba nxa uvalelwe amanzi akula sikhathi esisobala esifakiweyo esokuvulelwa impompi zamanzi nxa usubhadele isikwelede. Umnumzana Thembelani Dube uthi uyaxega umthetho omutsha lo.
I think ngasikhangele i-policy leyi ilezi ndawo ezingantwa zama-witnesses i-issue ye-reconnection of services. So akula time frame ukuthi kuzareconnectwa after how long ngoba ukuthi umuntu abe asuthiseke kuthatha isikhathi esinganani. Sokuthi ngabe i-policy leyi yatsho ukuthi specifically umuntu engadipoza how much ayivulela within 12 hours or avulele within 8 hours or so. So kumele-ke specific i-close down clause 76-1. Sibese sikhangela futhi ukuthi umuntu ongabe valelwe engazisale ephambanisa mhlawumbe ukuthi azame ukuzivulela usengafayindiswa kakhulu laphana. So khonokhana kumele kube specific ukuthi iyabe temper nani ngoba i-stop cock mbimitha yinto yabe ithengele yona nalyani. Especially amanyadini la amatsha njengakophumula south izinto eziningi siyazithengela. So ukuthi ubuze ukuthi kona sengithembinyelwe ngithembe lani okungo.
I-Council yakoBulawayo ithi ilakho ukuthola imali yezikwelede ngokusebenzisa umthetho lo okuveza sobala kusiqa sokungama-63 ukuthi umuntu ulakho ukukhulumisana le-Council nxa esehluleka ukuhlawula imithelo avumelane lomansipala indlela yokubhadala izikwelede. Ngimele i-Studio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.